ngiyaqola baba ngiqolele moyo ingcwele impilo inzima angiphili konke kumile khanyisa impilo yami ngiphile khanyisa impilo yami ngiphakame khanyisa impilo yami kubonakale khanyisa impilo yami ngiphumelele